Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali puka njani zulugandaba hola mgele msakazweni we Studio 7 ngolwesi tatu mshaziku 1 Mhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Ndabe nizetu la mshanje. Umonga meli Emerson Mnangagwa losoa wawele Belarus. Vaze tegelela idolobho le Victoria Falls ngesikhathi kuloku kalakala ngesimo somgwaqo oya kuleli dolobho. Wezo keto, lanxa abanye abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa kumthetho ophathelane lezokuvota izolo, abanye bathi bebengakwazi ukuthi kulohlelo olunjalo.
Deliberately basitshile kule virtual meeting yabo and then kumele uzibuze ke ukuthi okay madizoholda ama-meetings afana lala and you leave out abantu abayibona who have been in the forefront belwele amalungelo afana lalawo kusho ukuthini khona lokhu.
Ibandla le-MDCT lithi selilungiselele ukhetho oluzayo.
Bese samelele ukuthi senze i-National Council yethu AU epha umkhombandlela kumbe ngathi i-manifesto. Kwenzakele ke lokhu umyakuqalisa, sesizaqalisa ukubambana layo izano manqamo.
Umongameli Emerson Mnangagwa izolo ubikwa isayinelane izivumelwano zokusebenzelana le Belarus eziyisitshiya ngalombili loso wabo umnumzana Alexander Lukashenko.
Nakho nje ngabona ungekizaba uthi nje abantu bathi hayi ukhona okuzatholakala. Yekela zibhalwe izivumelwane zingake sezabhalwa la iBelarus yona leyo kade sezwama mega deals.
Kodwa ingcwethi kwezenotho zithi akulalutho oluzaphuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa losowabo wakwele Belarus umnumzana Alexander Lukashenko bazethekelela idolobho le Victoria Falls ngesikhathi kuloku khalakhala ngesimo somgwaqo oya kuleli dolobho. Umnumzana Alexander Lukashenko ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe kusasa. Kusenjalo umphathintambo ogatsha olubona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi kajabuli ngesimo somgwaqo ohlanganisa idolobho lakwaBulawayo lelefolosi omagodigodi njalo osuyingozi kulabo abawusebenzisayo. Umnumzana Ndlovu uthi usike waxoxisana labaphathintambo umnumzana Mthuli Ncube ogatsha olubona ngezemali lo Felix Mona ogatsha olubona ngezemigwaqo lokuthwalwa kwabantu lempahla ngalolu daba njalo bavumelana naye ukubana kufanele umgwaqo ulungisiswe ngokuphangisa. Uthi osekusele yikubana uhulumende abe imali yokuqhuba umsebenzi wokwakha umgwaqo. Intatheli izindaba eStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomphathintambo uNdlovu ukuze sizwe okuneni ngalolu daba.
Akukula muntu ongaphephezekanga ngomgwaqo wami. Sibe nama-accident ngo-December engibona ngani amanye akhona bengavikeleka. Engingakutsho kuwe lakubalaleli be-Voice of America ukuthi ngibe lethuba elokuxoxisana nomphathintambo owezemgwaqo ubaba uFelix Mona, ngaxoxisana nomphathintambo owezemali ubaba uMthuli. Unfortunately ngikulile, so angabi sofisini. Ngineqiniseko ngoba sikhulumile batho ukuthi already sebele team ekhangele khona lokho. Engingeke ngakutho ukuthi sebengaphi ngoba into abayithethe labo njenge-priority ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi iyobhengelisiswa. Ngagcina ngikhulume okungaqondenanga lami ngingelaqiniso ukuthi khathi sibangaphi.
Singathi ongakutsho mhlonishwayo ukubana selixoxe ngakho ngesimo somgwaqolo.
Engingakutsho ngisiqinisekise ukuthi into esiyikhulume ngo-December. Laye ngimthole kuleave uminister we-finance ngaleso sikhathi kodwa wathi ukuthi lanxa yelapha khona useze izikhalazo zivele endaweni ezithiyeneyo ngenzela umgwaqo omingakhona. singakuyasikhathaza njengoba usitsho i-tourism imigwaqo ngamakhi enepulas tourism. Manje umuntu engathi siye endaweni enhle kodwa indlela emfikisa khona ingekho nhle kuqinisa khuluma angani zalapha besiya khona labo ukuthi kuyabetha ukulimaza thina kwezokwethekelelo lezi. So ngikhangelela ukuthi la ngifika nje kuyona livini ngizakulandelela ngiqinisa ukuthi maybe in terms of ukuthola umuntu ozayalungisa engabe sebeku-advance ngoba kungabe kudinga ukuthi bathole u-contract. Sometimes ama-processes adingakala ngomthetho ayenza ukuthi kube lama-delay but ngizalandelela ngizwe ukuthi sokumina.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa kwelizwe, exoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu,
asambeni madoda siyovota.
Lanxa abanye abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa komthetho ophathelane lokuvota izolo, abanye bathi bebengazi ukuthi kulohlelo olunjalo olwenzakalayo. Ikomiti yephalamende ebona ngezemithetho ibimemezele kuthange ukuthi ibiza kukhulumisana lezalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe izolo ukuze izwe imbono yazo ngokuguqulwa kwe-Electoral Amendment Bill isebenzisa umabonakude we-Zoom. Abaningi abapha imbono yabo izolo bathe bafuna izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe ezihlala khona okuthiwa ngesilungu i-diaspora vote. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign yona ikhankasela okufanayo isemelika, umnumzana Dan Moyo uthi behlulekile ukupha imbono yabo ngoba bebengazi ukuthi kuqutshwa uhlelo lolu izolo.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngi-express i-complaint la ukuthi abantu abanengi esikhulumisana labo ebesizama ukulwisa udaba lolu olwe-diaspora vote lama-electoral reforms in general eZimbabwe deliberately basichile kule virtual meeting yabo and then kumele uzibuze-ke ukuthi okay manje uholda ama-meetings afana lala and you leave out abantu abayibona who have been in the forefront belwela amalungelo afana lalawo, kusho ukuthini khona lokho? Does it mean ukuthi into elizozikhuluma lapho liyazi ukuthi abasoze bavumelane lazo, or you are just looking for people abazorubber stamp whatever it is that the parliament has decided? Thina we believe in consultative engagement. Sabona even ngesikhathi sibhala i-constitution ngo-2013 kwaba nama-consultations across the board. We had meetings where abantu abafaka i-input yabo and that's why we came up with a constitution ebukekayo wonke umuntu okholelwa kiyo ukuthi it's a true and honest constitution e-representa izifiso zabantu. So i-parliamentary committee le ma i-serious ngokuthi ifuna ukuthi sikhulume ngama-reforms a-include i-diaspora vote, then kumele bakhulume labantu who have been in the forefront bepusha udaba lona lolu olwe-diaspora vote. Asiqalanga namhlanje ukukhulumela i-diaspora vote. I-organization yami iZimbabwe Diaspora Vote Campaign has been in existence now since 2010 ilwela ilungelo labantu beZimbabwe abangaphandle ukuthi bavote. So ukuthi kube lama-discussions then thina sibe excluded and then they expect us ukuthi siphombe ukuvuma ukuthi khona lokhu abakhulumile yikho then bayadlala.
Kodwa bebe umemezele nje lo mhlangano enkundleni zokuxhumana abe-parliament babamoyo, kulikhuthile lokho?
Kusikhuthi kakhulu and ngenye inkinga esilayo ukuthi communication asilayo ama-means akhona and I think lina njengabantatheli bendawo I think kubalulekile ukuthi linotify abantu for izinto eziqakathekileyo njengalezi ngoba thina abanye asilayo i-access ama-notifications afana lalawo. Sizwa nje sesitshelwa ngabanye indirectly ukuthi kulento nje eyenzakalayo.
Ngaphandle kokuthi abaphandle kwelizwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe, i-diaspora vote elilwelayo kuyini okunye elifuna kuguqulwe kuyiwa nje kukhetho?
Well, ziningi izinto okumele ziguqulwe uma kuyiwa kukhetho. Okokuqala, iZEC liyana the way in a corner. Izek is not independent. Izek is a reporter to Izanu PF ruling government, and it is one of into a big lokunjana problem. Izek is independent. Secondly, the voters' role, registration, saying that registration yama voters. Gumele reach out to Wonkama Zimbabweans. And Gumele Ukulumende, I am the Gumele Lula for Abasha Utbawas who register in terms of Uvatatisa, Ama ITs, Lentos Panadales, Utbawas who register on time. The voters' role, Gumele, Ibe public, the only party, Epunuti, Ibe access to the voters' role, when the Luti, Ibone, like Utabant Bayo, Abala and the Lai, Varich still. Gumele, Ufunyeve, Uti,
ivota sole ive public. Hello, ngumnumzana Den Moyo, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona pha eVirginia kwelemelika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, ibandla leMDCT lithi selilungele ukhetho oluzayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Ibandla leMDC liphakathi kokuzilolonga siqala ukugijima ngesiqubu esigcweleyo silanda ukhetho njengoba nje ukhetho lulonyaka mbayimbayi yalonyaka kodwa njengebandla silokusola kakhulu edabeni lwedelimitation esibona ukuthi izano yazenzela umathanda yazicuphela indawo lapha ifaka laphana ikhipha abantu bethu ibahaza yonke indawo ukwenzela ukuthi yona kube yiyo ekwanisa ukuthi ihlanganise abantu abangayifaka kuma councils la ku parliament njalo kusenza ukuthi bakwanise ukuthi bayenze ukuthi abanye abantu bethu bacene bengavotanga ukwenzela ukuthi mhlawumbe umongameli wabo aphumelele.
Yona imbiko esizwayo ngodaba lwe delimitation lina limi ngapi kudaba lolu njengebandla libona ungani idelimitation le yenzwa ngemfanelo na?
Thina njengebandla le MDC idelimitation le ekhona asivumelani layo, sizayilwisa ize iqonde ukwenzela ukuthi sithole ukhetho oluqondileyo.
Liyatholana lakho yini okufana lokuthi nxa libiza imhlangano ukuthiwe lingahlangani ngoba liyabalingazisanga amapholisa nesikhathi? Selike latholana yini lakho lokho
okwemhlangano? Thina okwakhathe sibe singakahlangani lohlupho ngoba sisenzela imhlangano yethu emahofisini awe Harvest House lamanye amahofisi esiselawo besingakaphumeli phandle ngoba lizakhumbula ukuthi sibe le-Congress yethu kathesi besisamelela ukuthi senze i-National Council yethu eyiyo epha umkhombandlela kumbe ngathi yi-manifesto lendlela esizasebenza ngayo siya kukhetho. Kwenzakele-ke lokhu myakuqalisa sesizaqalisa ukubambana layo izano manqamu sesiphandle ebantwini singayincengi njalo singayiceli ukuthi senze lokho esifuna ukwenza njengebandla ngoba siyehlulekile kudala yehluleka. Kumele vele ngabe le bandla lakhona nje kalisekho, singasabali ukuthi libe ngabe liso sembusweni.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele ngona
asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqoqele omunye wakhe weBelarus umongameli Alexander Lukashenko ophakathi kokwethekelela eZimbabwe idili esigodlweni sakhe seState House eHarare lapho agcizelele ukuthi amazwe omabili alobudlelwano obuhle obuzathuthukisa inhlelo zawo. Amazwe omabili abikwa esayinelane amadili ambalwa awukusebenzelana. Lokhu bekulandela izivumelwano ezisayiniweyo phakathi kwamazwe lawa, imitshina yokuvuna kanye leyokuthelelezela lokunye okunjalo. ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezokulima njalo waqala ukumbuza ngokuqakatheka kwezipho zokulimisa eziphiwe eZimbabwe.
Lezi izipho ezamathalakitha labo boom sprayer labo combine harvester ngibona ngathi izinto nje ezizatholwa yibona abahlala bethola abaphezulu khona laba ebandleli busayo lohulumende. Asiyo zinto ekungathiwena ziyasiza umphakathi ngoba naye amathalakitha la azakuya kuzwe okuthiwa izikhulu zakhona khona le maplazini abo abangakwaziyo abanye bakhona lokuwagcina abaza kuthi lanxa bewasebenzisa bekhangele inzuzo eya ezikhwameni zabo. Kakubonakali lutho kwabanye bethu ukuthi kuzaphumani. Sibona kuzaphuma khona lokho kwenkohlakalo ukuthi bathi bamba mlini. Ngoba lana amathalakitha engxenye yokuqala asafa, amanye bulawa nje kuhlala kungela lutho. Ngakho kuba yinkinga kakhulu ke lokho. Mina ngombono wami ngibona ngathi yinto nje ephakamisa izikhulu zikahulumende leze zanu PF nabahuquluzi lapha khona lokhu bakushayela izandla ukuthi sebeze bathola izinto abaziphiwa mahala. Umphakathi kawuzuzi lutho. Umphakathi ngalesi sikhathi lapha ozuza khona izinto ezisetshenziswa umphakathi, izinto enjengamaklinika, sibhedlela, izikolo, imigwaqo, izikotsho, amadamu. Ongasoze uqondane lomuntu oyedwa. Angiboni uZulu weZimbabwe ezuza inzuzo kulokhu. Ukuqala kwaya ngapi? Kwathathwa ngubani? Kwenzani empilweni zabantu? Yiyo umbuzo umele sizibuze wona lo ukuthi kanti ukuqala khona kwasebenzani.
Ngaphandle kwenhlelo lezi zokulima, singathi ezinye izivumelwano ziqakathekile yini? Sibonile njalo lo meya wedolobha laye-Harare laye esayinelana lenepela Rose ezinye zalezi zivumelwano.
Ukubhalelana kwezivumelwano zamadolobho lakho nje ngabona kunelizaba uthi nje abantu bathi hayi ukhona okuzatholakala. Yekela zibhala izivumelwano zingake sezabhalwa la iBelarus yona leyo. Kade sezwa ama mega deals. Ibala elithi mega deal leli lithi mega ngokwazi kwami lithi enkulu. Kodwa ke ubukhulu balezo zinto baphelile emaphepheni labo kwasayinwa khona. Yebo bangasayina engxenye okuyinhlansi kungathutsha ukuze kuvalwe inhloni zokwehluleka. Kodwa kukho konke lona ilizwe leBelarus. Ayisilo lizwe ongakhangelela kulo ukuthi lingaphathisa ilizwe elisedakeni njengeZimbabwe. Ngoba lalo ngokwalo liyantengantenga. Ngiyabona kulezi nsuku lalo ngathi liyaphatheka empini le eRussia leUkraine. Engxenye nje bebeduduzana ukuthi hayi ndoda azisekeli iRussia, engxenye kungaphela lokhu singazuza. Angiziboni izivumelwano eziqatha ziphuma lapho. Ye umeya angasayina kanti uza kuthina umuntu wenkosi ngoba laye kakwazi ukwasiza ingulube. Kodwa eqiniseni akula sivumelwano esilomkanjo esizaphuma kulokhu okwenzakalayo.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezokulima obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilo daba lokuthi umdlali wenguqu weZimbabwe uMavelas Nakamba obedlalela iqembu le-Ashton Villa kweleBhilitane usethengwe liqembu le-Luton Town. UNakamba ubesenkingeni ngoba umqeqeshi weqembu le-Ashton Villa ubesethe adinge elinye iqembu ngoba yena engasamfuni. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi wayeyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Eddie Cross uthi wayengunkosikazi kamnumzana Robert Mugabe uGrace Mugabe nguye owaphathisa ibandla le-MDC Alliance kukhetho lomnyaka ka-2018 ngemali engaqanjwanga ngokuthi yayinganani. UCross uselobudlelwano lebandla lezano PF. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele, ngibingelele zihlobo zami ezinhle, ngibungelele abasakazi bami, okhulumayo lo nguThokozani wakosibanda mphumale phansi le elupane. Ngikhuluma ngilapha kwele South Africa ngokokudinga amadlelo aluhlaza, yikho lapho engikhona njengamanje.
Livuka njani basakazi labalandeli beStudio 7? Angeke kuyanda kakhulu-ke ngamazwi, ngidinge ngibuze lapho abasakazi ukuthi kathi ama-audios eliwadlala lapha emsakazweni ama-audios anjani, ngoba thina wethu siyawafaka kodwa engadlala lapha emsakazweni, and bakhona abantu abaningi endokuzwa becomplaina ngakho konoko ukuthi ama-audios abo kadlala lapha emsakazweni. But it's funny ngoba kulo muntu lo wase othi ngonhlanhla mahlangu othi useBotswana kibo kuselupane eJapiwa always nje ngathi ngenyanga nje ayisinga ama-audios akadlalwayo lapha emsakazweni, kuyadlalwa several times ukudlala into eyodwa and yabe khuluma ngento ezingekho necessary efom ngukhulumisa nje abantu abasekhaya ukuthi ubingelela uzibane lozibane lobali bakho RJ lozibane ebuza la iy'nkukhu zakho ukuthi abaqanda iy'nkukhu sezivekelanga. Lokho labo sakazi I think that is not necessary. Lapho kudingakala nje ukuthi kona and futhi ngeke ngizwe lina lisithi kona abantu uma befaka ama-audios bengafaki ebemade kakhulu ngenxa yokuthi liyabe funa ukudlala amanye ama-audios abanye abantu. So ama-audio angaqedakaliyo nje I think akumelanga ukuthi liwafake lapha abasakazi, ngoba awesi isikhathi nje for nothing. Uthole ukuthi kulabaye abantu adebela ama-audios aserious ekade ezancwedisa kwesinye isikhathi, kuyepho ngikufakwa nje amanye ama-audios that are not needed ukuthi eshona fakwa lapha emsakazweni. So ngiyacela abasakazi ukuthi leke beyinanzele kakhulu into le.
Sabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle esiphathele wona. Sibingelele nabalaleli bomsakazo. Ngilusizi kakhulu ngokubona i-opposition yaseZimbabwe especially i-PC iphakwe ucindezelo okungaka. Ama-leaders asabotshwe lamanje akakhithwa, amanye akhona asabotshwa futhi umnanga kagwalo ezanu PF basafuna ukubopha more abantu be-PC basazobotshwa. So mina ngithi ngakuya ngami abantu be-PC ngabe bazama ukuhlala phansi i-strategy sokuthi bayakampaigna ngenkani, abasadingeki ukuthi baphiwe incwadi ngamapholisa ngoba amapholisa izanu PF amapholisa ayizanu athatha umthetho kuzanu. So izanu ayifuni ukuthi becampaign, yabe sithi mali campaign ali campaign okungekho emthethweni ngoba incwadi asiliniki, ngazi beyicela incwadi amapholisa angeze banike. So bona uma befuna ukucampaign xa ngakwe nabayabambana becampaign ngenkani, ngoba lezi zekhi yabona leyi eyiyephethe i-commission leyi yokhetho yabo Priscilla Chigumba i-agent ezanu efanana leyamapholisa. So ukhetho lwabo vele suze lube lula beyi-opposition, so kumele ukuthi into yakhona benze ngobuchwepheshe langenkani, ngoba vele izanu isebenzisa inkani, labo kumele basebenzise inkani ngoba ma besibazahamba besiyalandela umthetho othi siyacela amapholisa, amapholisa angeke banike imvumo. Vele abantu bezimbabwe sokumele kathi sibezame ngendlela zonke bazikhulule ngenkani, ngoba vele izanu ayisozi banike ichance yokuthi bezikhulule ngoba bazabacindezela namapholisa bebacindezele ngezekhi yabo bebe bebarige futhi election yakhona. So kumele ukuthi babe serious ekutheni becampaign ngenkani ukuthi wonke umuntu abe sesandleni sabo ukuthi ebavotele bonke ukuthi le rigging le ezabe ikhandwe ngoChigumba yehlule. Kodwa uma bona besahlala bethi balinde umthetho ukuthi ubakhulule, akusela mthetho eZimbabwe, umthetho umnanga ngokuthetho ufake ephaketini lakhe. Siyabona.
Sifingelele, sifingelele bakithi linjani kodwa ngezindawo ezindawo Studio 7. Hayi mina ngingena nje ukuthi ngikhulume lolu daba, ngizwa laba bakhalayo laba kumbe bathi emapulazini njena obulawayo kungena abeshabi amashona sekuye khona leyo angahlala nje yonke indawo nje akhethi nje wona kuyehlale nje uphela semandleleni enkomo. Sizathini ngoba nayalizwa naze umuntu wakithi amathebeleni mayekhala sekenanze ukuthi hayi okunye uyabe zigwazile nawo umkhontongo wakhe. Umthwakazi hleli itshela abantu bakithi votelana amakhansela akithi komthwakazi, votelana ama-MP akithi komthwakazi ukwenzela ukuthi sikwazi ukukhontrola indawo yethu, sikwazi control umhlabathi wethu. Lina liyenzani? Ligibethe of Ozano PF zabo CCC lobafaka khona lapha endaweni yakini, beqeda bethatha abantu babe arabo bafaka khona beqeda likhala. Hayi kusenzisa lokho the right. Mina on my side mbona li right linjalo, khala nini? Uba yikho elikufunayo vele. Angikhulumi kabi bantu bakithi, kodwa okusalayo abantu bakithi ungahlala ubazwela. Wena ungoza tshaka ikhanda umthwakazi kudala lichumayelela wazanini ekhaya, votelani iphathi ekhaya lijike liyikhulume kabi futhi umthwakazi isiza lina. Nanko ke elikufunayo kwamba liyabuyela odonsa parties are people like Sisma Leta wanapu. Hii logu zi akwa ni ansa akwa na yona leo. Ama shu nana lase kwa wanapu chini maplazi. Hii ansa akwa na leo. Is a funda maybe. Nyabonga.
Na nifadvoni. Kona ya nisi ya pila bagiti. Ye hai mina ni komenta nisenka. Ye nyazbuza wenza gala. Ubana naso kutua ye ama kola. Kumbetua ngu 200 and something. Awe zi praba pata linto za. So nizbuza. Lapa so wikune ngama 40 yini. Ye nga kunjalo singabantu shuga siyabaleka nje lilodwa kuphela one eliyabe lincintise esigabeni ngengeza omunye khupha umbono onjalo uthi hayi lapha ematopo kulingana ukuthi kungangena i-MRP ingene iyodwa kwenzeka abantu bavotele yona lapha edinga hayi kungangena i-CCC ingene iyodwa kwenzeka abantu bavotele yona uze amavoti labo akhulumisane ahlanganiswe asali ke sesiqeda lapho sesingaxoxa ngakho sesithathele izanu PF sesingaxoxa ngakho komthwakazi umthwakazi siyamfuna yedwa ashiwa ngeqiniso mina lokho engikukhumbuza ukuthi oma abase wayebulala abantu khona ngale ya waya kwazi kwaba lomunye wa challenge sokulo Salva Kiir nosobusa iSouth Sudan akuseyiyo liyana eyayibulala abantu South Sudan silokuthula isivakashelo langa makiwa ngenxa yepetilolo lathi sifela yona imigodi yethu amabhoda asendaweni yethu amagold asendaweni yethu hayi kuzalunga azizameni ukuba libandla amalutshwana athi qephu
sanibonani emsakazweni ngestudio 7 ngiyabingelela kuba sakazi kana kuwonkuzulu wonkana nje laleleyo ngithena mangiphawule kulokho engitholayo ezindabeni nje siku zonke sizwa izindaba nje ezicacile umsakazi uyasephelela ngempela indaba zonke nje sashisa kodwa kulolu daba lale ndoda ukuthi ibhaqabule isebenzisayo kabuhlungana yewo hayi ungathi kunzima so ngathi manje sayazi le nto esasiyilwela sithi sibele inkululeko ngoba sasibalekela into ey'fana nalezi nje ebalungwini oke manje ma sesishaywa ngabantu angazi ukuthi manje siyobalekela phi ngoba vele kwasazisebenzi lezi mhlawumbe zitshontshela amagwili yingoba le holo lingekho for umuntu omnyama yokucindezela uqede lapha akushaye sezibona senzeka njalo nje into ezifana nalezi abantu ma besasebenza ngokwendlela yokuma ngokwezemapolitiki kwezeqembu ukuthi wena ubani wakwabani sazibona ziyenzeka nami ngithi angiphawule ngingilunga ezim ngiyabonga
kunjani kunjani wejonga ngapho ngumncube egawa ngacela ulisifikisele umlayeza lowo government uthi cela amanzi uthole isibrano sesokola ngamanzi asitholi manzi into leyi siyayicela kakhulu ukuthi nebhilila nabantu lingasifikisela ona umlayeza lova ngapha sikwanise ukuthi singawufikisa njani umlayeza lo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
hayi siyabonga kino kumete sayiti isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo umongameli Emmerson Mnangagwa lusowabo wakwele Belarus bazethekelela idolobho le-Victoria Falls lamhlanje. Lanxa beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe benelise ukupha imbono yabo phezu kokuguqulwa komthetho ophathelane lokuvota izolo, abanye bathi bebengazi ukuthi kulohlelo olunjalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje. Lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami ngu Chris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.